Thina esikuchoyo besakuchoyo mhlaka 11 November 2017 ukuthi ukuze sifake umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasemzini i-National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ephalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabosomabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community, ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisane thina nomongameli eMasomnangagwa ukuthi abize abantu abangengenele ukhetho lobu umongameli ukuthi bezothola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown eyayizwe izisebenzi ngaphansi kwagatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So-ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani, abasebenzi kungela muntu obameleyo. So-ke thina sithi umongameli eMasomnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungathiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe, asithi njenge-South Africa, bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni le-South Africa. Inkathelelo zithi zona abantu bayafika ku-3 million kodwa basikazi isiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abanama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe. Bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona, lama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo ekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho, kumele aqale azibuze ukuthi mhlambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, nxa sikhangele kweze-agriculture, besikhangelele futhi laku-manufacturing industries.
Sokuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lo?
Awungeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabala mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenza lawo ma-tax. Kumele uhulumende aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumende, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho songaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe-ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe